Ama figures la angaba engama figures avela kuzek but bone ngani ama civil society lama political parties bayavumelana ukuthi ama figures lawo angani aphezulu kakhulu ngoba thina sakutholayo ukuthi they were able uku register at least 60 per day ngoba it was taking almost 15 to 20 minutes to register a person emchineni owodwa kobulawayo ngelanga lokuqala. Bengathi ukuthi ngelanga lokuqala kubabe ngani bebefundela ukuyisebenzisa leyo mchina but lawo ungayehla last week bebethatha imizuzu ekwana yona 12 minutes a person from ama preliminary findings ama civil society athi ubungula ukuthi kuthatha isikhathi esinganani. So ukuthi 80 to 100 kungabe kuyikho abakuthakazelela ukuthi kwenza kahle kodwa okwenzakalayo kathesi bekungani bekungama 50 to 60 individuals ngelanga.
Kodwa iZEC ithi okwamanje ithatha imizuzu emihlanu kuphela 5 minutes ukubhalisa umuntu oyedwa.
iZEC ithi ithatha 5 minutes but okukhona kathesi lakho uthola okwakuqala umongameli welizwe kwathatha imizuzu eminingi engafika 18 minutes what more umuntu makhaza. So iZEC ingafuna ukuthi kuthathe 5 minutes but okwenzakalayo ukuthi ayiso akuthatha imizuzu eyi 5 minutes kuthatha imizuzu engani eminingi. So yikho sikhankasela ukuthi ama-civil society ahambayo register ukuthi abe ngama-observer ukuze labo bangene basilethele ubufakazi obutshengisa ukuthi kuthatha imizuzu enganani ngoba ubufakazi obukhona kathesi bekutshengisela ukuthi kube kuthatha between 10 kusiya phambili.